Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Njani mthwakazomu hle olamukela emoyeni ngomvulo mhlaka 3 kuNkwenkwezi 2021 ngontungamili inkomo endabeni zekuseni lamhlanje.
Sikhumbula leli langa ngemva kweminyaka engamashumi amathathu singene kusivumelano se-Windhoek Declaration lamanye amazwe esasikhuthazana khona ukuthi amaphephandaba, ama-radio station, ama-television station ebe maningi etshiyane.
IZimbabwe izamanyana lamanye amazwe omhlaba ekunanzeni usuku lwe-World Press Freedom Day namuhla. Intatheli zindaba ezinengi izikhala ngokuthi ziyahlukuluzwa nguhulumende kamongameli Mnangagwa.
Linyathelo elibi okumangalisayo, linyathelo ke elitshengisela ukuthi nguhulumende ongananzi esingathi free collective bargaining.
IZCTU ithi umbiko kahulumende othi uza kwengezelela izisebenzi zakhe iholo nge-45% ngenyanga ezayo uyize ngoba leso ayisiso isilinganiso esifunwa izisebenzi ukuze ziphile kuhle. Kubhubhe ababili nge-COVID-19 kuleli izolo. Zonke lezindaba lezinye ziyalandela. Kubhubhe abantu ababili nge-COVID-19 eZimbabwe izolo, njalo kwatholakala abangamatshumi amabili lanye belomkhuhlane lo. Lokhu kukweze inani lasebebulewe i-coronavirus selokhe ifike kuleli laya kunkulungwane elamakhulu pose ayisithupha 1570. Asebetholakele belawo sebezinkulungwane ezingamatshumi pose amane 38,281. Ugatsha olubona ngezempilakahle luthi abahlatshwe ijekiseni yakuqala yokwenqabela lomkhuhlane izolo bazinkulungwane phose ezimbili 1933. Abahlatshwe esibili bona bangamakhulu phose amabili labo 1967. Inani lasebehlatshwe ijekiseni yakuqala kuphela selisedlula inkulungwane ezingamakhulu amane 430,068. Asebehlatshwe esibili njalo ingeyokucina sebezinkulungwane ezingamatshumi phose alikhulu 94,131. Lanxa inani lababanjwa lomkhuhlane bese liqansa kumaviki amabili edluleyo, kulezinsuku likhanya lisehla. Sixoxele sikhulumeli senhlanganiso yeCitizens COVID-19 Monitor, umnumzana efidlela Ncube.
Ukwehla kwamanani lokhu esikubonayo kakujola kancane ukuthi igciwane le-COVID-19 selisukile emhlabeni. Ungakuqathanisa lalokhu esikubona e-India, esikubona emazweni ase-Europe, esikubona e-Brazil nakwezinye izindawo, kuyaveza kahle kamhlophe ukuthi igciwane lisesekhona emhlabeni. Ngakho-ke abantu bazabe bese za into eyingozi kakhulu nxa bengacabanga ukuthi igciwane selidlule likhona lokwenzeka ukuthi kwesinye isikhathi ubone sengathi kalisekho libuye njalo livele ngobunengi ngokuba nje umuntu oyedwa ozangena elithwele vela kwenye indawo kuleyo ndawo kulowo mphakathi liyagcwala futhi yonke indawo. Kanti ke siyalibona njalo ezikolo, lisagcwele ezikolo eziningi abantwana abalalo. Ngakho ke ingozi ikhona eZimbabwe, ingozi ikhona emhlabeni, igciwane lisesekhona, igciwane lisabulala abantu, igciwane lisamemetheka. Ngakho abantu abakuthathe kanjalo, ingozi sesekhona inkulu kakhulu.
Uhulumende uthi kusiyaphela umnyaka ukhangelela ukuthi abe sehlaba abantu abangu 10 million. Ubona kusenzeka yini lokho?
Ayika kusoze kwenzeke lokho, kasoza kwenelisa uhulumende ngokuba kutsho khona ukuthi kudingeka ukuthi kuhlatshwe abantu abedlula imiliyoni ngenyanga ukuze kufinyelele ku 10 million leya ijo ngo December. Njengoba khona manje sekungumay, into engeke yenzeke eZimbabwe leyo sikhohlweni njengalokho ikukhuluma mhlambe kube liphutha bebefuna ukuthi abantu abangu 1 million, hayi i 10 million into engekhoyo. Kuseza hlatshwa kuqhubeka kusiya phambili, siyakhuthaza abantu ukuthi yebo kambe laba bafuna ukuthi bayehlatshwa bahambe bayehlatshwa kasikuvimbeli lokho. Siyakhuthaza ukuthi uhulumende njalo ahlaba abantu asikuvimbeli lokho. Hayi kodwa ke leli nani alikhulumayo ayisifiso esikhulu kakhulu esingathi sikhunywe ngumntwana. Inani eliyabe lidinge ukuze kufike ku 10 million ngo December lo uhulumende ngekanelinelisa. Ambonye uhulumende kwazinye indawo bebengalinelisa. Hayi uhulumende wezanu PF uyakhuluma nje kuphela.
Kuyini ongakukhuthaza labo asebehlatshwe ijekiseni yakuqala ngoba abanye babo kukhanya kababuyeli ukuyahlatshwa esibili?
Esikukhuthazayo ukuthi laba sebeke bahamba bayahlatshwa ijekiseni yokuqala babuyele njalo bayethola esibili njengalokho kufanele kwenzeke, ngoba nxa iyodwa kayivikeli muntu kulawo afanele athathwe emabili ngaphandle kwalawo okuyabe kuthiwa le ithathwa iyodwa kawuphindi njalo. Kodwa laba sebehambe bayahlatshwa eyodwa leyo ayenelanga, kumele babuyele ngosuku lolo lubekiweyo ukuthi bayehlatshwa. Kanti ke njalo abasafuna ukuthi bahlatshwe kumele bahambe isikhathi sesenje bayehlatshwa bavikeleke ngaleyo ndlela. Yebo kambe kuyabe kulezi nkulumo eziningi ezokuthi lo muntu asiwuthembilwana kasiwuthembilwana asiwuthembi, kodwa kuqakathekile ukuthi abantu bahlatshwe. Into esiyibona isenziwa umhlaba wonke jikelele, singabali ukuthi uhlatshwa ngawumphumuthi ngeChina ngeRussia kumbe ngawuphi, kodwa ukuhlatshwa kuqakathekile. Kanti ke abantu kabakwazi ukuthi igciwane lecorona lisesekhona liyabulala, anjalo lisesekhona emhlabeni umhlaba wonke jikelele laseZimbabwe. Asiziphatheni ngendlela efaneleyo, sihloniphe konke, silandele imithetho yonke yokuvikeleka, ngokuba nxa singakwenzanga lokho siza kufa.
Umnumzana Fidlela Ncube ngowenhlanganiso ye Citizens COVID-19 Monitor. Ele Zimbabwe liza manyana lamanye amazwe omhlaba ekunanzeni usuku oluqakathekisa imisebenzi yentatheli zindaba olwe World Press Freedom Day namuhla. Intatheli eziningi zikhala ngokuthi ziyahlukuluzwa ngohulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa. Ziningi intatheli zindaba ezike zabotshwa kumbe ukuhlukuluzwa nyakenye ezigoqela uFrank Chikore loHopewell Chingono. Ngaphandle kokuhlukuluzwa kwentatheli zindaba, uhulumende kaMnangagwa usolwa njalo ngokwehluleka ukupha imisakazo ezimeleyo amalayisensi. Siqoxele siphathamandla senhlanganiso ye Young Journalists Association umnumzana Leopold Monende.
Sikhumbula lelilanga ngemva kweminyaka engamashumi amathathu singene kusivumelano se Windhoek Declaration lamanye amazwe esasikhuthazana khona ukuthi amaphephandaba, ama radio station, ama television station ebe maningi etshiyane ukuze abantu bethole imfundo kumbe indaba eziyabe zitshiyene kuthuthukise ilizwe lapho. Akula mahluko osukhona eminyakeni yonke le M30 esikhulumayo. Lokhu le television station A1 eZimbabwe. Lokhu kungenani ukuthi yithi esaba ngabokuqala eSub-Saharan Africa kanye le Nigeria ukuba le television, kodwa sisasele yodwa i-television station. Ama radio station akhona either ayebe ngawe ZBC, which means ayebe controlwa yi-state, or akhona amanye anjengabo ZFM ayebe controlwa ngama MP ngabameli ezano PF ku parliament.
Ungathi umumo unjani kulezi insuku nxa siqathanisa indlela intatheli zindaba ezaziphathwa ngayo phansi kombuso kaMgabe lokwenzakala kathesi phansi kombuso kaMnangagwa?
umbuso ka Nomzana Emmerson Mnangagwa usulethe inhlupho eziningi kakhulu kuntathele izindaba lingakhangela khathesi sesibona intathele izindaba zichaywa ngamasotsha zihlukunyezwa sesibona abanye babotshwa ngemithetho engekhoyo njengalokhu esikubone kusenzakala kuhopochi ngono ukuthi iyayikhothi yafika izithi hayi umthetho lo elibophe ngawo umuntu awusekho akula mthetho onje kodwa umuntu yabe umbe esehlezi umbe amalanga afika kumbe 15 esesitokisini umbe sejele umbuso kaNomzana Emmerson Mnangagwa usumubi ukwedlula okamuyi uRobert Mugabe abantu babesesaba wonke umuntu wayesesaba kodwa sasingakuboni kusiba segcekeni so ukuthi hayi intathe izindaba zingachayo into esisola ngomuyi uRobert Mugabe ikuswelakala kuka Itai Dzamara lakhathisa asikwazi ukuthi uItai Dzamara unga angikhohlwa futhi uRay Tshotsho baye bahlukunyezwa esikhathini thina sasibancane sibili kodwa umbuso lo osukhona awulandaba lokuthi umthetho uthini umthetho awuthini abayawuchaya nxa befuna ukuchaya bayawubopha nxa befuna ukubopha bayenza intando so ngani sibotshwa ngamasotsha wodwa
Isinanza nje leli langa namhlanje kuyini ongakukhuthaza kuye uhulumende
mina ngingathi uhulumende isikhathi sesifikile singemva kwesikhathi vele sokuthi evule lathwa ngama airwaves echiye ama communities evule ama community radio station lama community television station whether ayabe eku internet evule njini kumbe bazacela ama license ufuze uhulumende aphinde ayenze intathele izindaba zenelise ukusebenza zingesabi okwakhathesi ulentathele izindaba ezincane ezisakhulayo esezisesaba ukubhala ngezombusazwe ngoba zabe zisithi ungabhala bazawulanda bekuchaye uhulumende sokufuze laye elungise indawo ukuthi intathe izindaba nxa zisebenza lazo azesabi lokhu yikho okuthuthukisa ilizwe information is power uhulumende wethu kufuze ebekwazi lokhu kufuze eyenze lathi kube le environment ukuthi ama-ideas ayebekhona esebenza ethathwa esenzwa ebengcono ilizwe lethu lithuthuka
Umnumzana Leopold Monende intatheli zindaba njalo uyisiphathamandla senhlanganiso ye-Young Journalists Association Uhulumende yena uyakulandula ukuthi uhlukuluza intatheli zindaba. Inhlanganiso yeZCTU ithi umbiko kahulumende ukuthi uza kwengezelela izisebenzi zakhe iholo ngesilinganiso sokungamachumi amane lanhlano yekhulwini 45% ngenyanga ezayo awutsho lutho kuzisebenzi ngoba leso kayisiso isilinganiso ezisifunayo ukuze ziphile kuhle. Umphathi ntambo obona ngendaba sezisebenzi umnumzana Paul Mavima utshele iphephandaba leSunday News izolo ukuthi lokho kuza kuba ngokwesibili ukuthi uhulumende akhwezele izisebenzi zakhe iholo lonyaka. Kodwa iZCTU ithi uhulumende kumele axoxisane lezisebenzi njalo aziphe iholo elizifunayo hathi ukuthi alikhweze ngesilinganiso esifunwa nguye yedwa kuphela. Ababalisi sikhuluma nje baphakathi kokukhalala umsebenzi ngokufundisa kabili kuphela ngeviki bekhala ngokuthi bafuna ukuholiswa imali efika ku-$520. Enanza usuku lwe-Workers Day ngolwesihlanu umongameli Emmerson Mnangagwa uthe uhulumende wakhe uzimisele ukuthuthukisa inhlalakahle yezisebenzi njalo uthe abaqatshi kumele bakhulumisane lezisebenzi bazikhwezele iholo. Sixoxelo nobhala jikelele we-ZCTU umnumzana Jafet Moyo.
Sesibone izisebenzi zithi nxa zisenza lokhu kuthiwa yi-collective bargaining kumbe ukukhulumisana labaqhatshi zikhulumisana labaqhatshi zingalingananga labaqhatshi baliswe ke ukwekela umsebenzi bethi nxa lapha bebuthana bekhonona ngeke umholo bathunyelwa amapolisa bayachaywa bayaxotshwa ayisikho ke okukhulunywa ikukhulumisana kakuhle amazwi amahle kawalandelwe ke izitsheniselo ezinhle ukuze phela ama processes e collective bargaining abukeke akhipheke lokho okufunakalayo ukuthi izivumelwane ezinhle xa sikhangela ama collective bargaining kumnyaka edlulileyo akulanto ephumileyo ngokuthi umqhatshi nje ufika athi angilalutho enuza kwenzani xa usala umsebenzi athi ngiyakuxotsha xa uthi uyajenisela akubizela amapolice azokuchaya asikho ke okukhulunywa ngumkhokheli welizwe ke loku akuchoyo so angaba mahle amazwi kodwa akayisikho phela esikubonayo ke kuhulumende wakhe kumbe elizweni leZimbabwe
uhulumende uthi ekupheleni kwenyanga ezayo uza kwengezelela izisebenzi zakhe iholo nge-45% ungathini ngalokho
Linyathelo elibi okumangalisayo linyathelo ke elijenisela ukuthi nguhulumende ongananzi esingathi free collective bargaining ukuthi kube lokukhulumisana kakuhle phakathi kwabaqhatshi lezisebenzi angaza ke uthi kunyanga ezimbili ezizabuya ngizafaka ke i-45% kanti uzayifaka ukhulumelo bani aluba ke silemthetho ke eqondileyo kumbe aluba sipractice phela khonoku akichilo ekuqaleni aluba uthi ke ngoJune uzahlala phansi njengokhulumende kumbe umqhatshi public service commission uzahlala phansi ke lezisebenzi ze public service commission ama civil servants bedinge ke isivumelwano ukuthi indleko zezisebenzi zingakanani icost of living ingakanani kungafa kwamalini ke eholweni yikho kufanele ukukhulume hayi khona ukuthi athi uzafaka i-45% asikwazi ukuthi i-market kumbe umsika uyabusa ithini ngoJune
Umnumzana Japhet Moyo ngonobhala jikelele weZCTU. Selikubonile na ukusemaphephandabeni. Iphephandaba leHerald libika ukuba umongameli Emmerson Mnangagwa uthi umnotho weZimbabwe uyathuthuka. Iphephandaba leChronicle lona lithi selokhe kuvulwe izikolo sokufe ababalisi ababili ngomkhuhlane weCOVID-19. Kepha akekho umfundi osebhubhile. Sokuyisikhathi sembiko yenu.
Sanibona nibonge kustudio 7 hayi siyabonga mpela mabethu uqalile futhi ifoni yabo mayisirayithe ukukhaze futhi ukuthi belalele izikhalazo zethu hayi siyabonga abantu bakithi kodwa ke mina isikhalo engilaso ngaso ukuthi kanti kwenzakalani hayi uyazi laba bantu kahle kahle ama-political kahle kahle lifuna amandla lina lifuna ukutshintsha iZimbabwe ngendlela embona khona ama-political parties funela amandla lina lifuna ukubusa ilizwe ukuluza ilizwe laba mina ngibona ningcwe ukuthi abantu bezidlela iparty yabo A1 bephume kudoti yonke lesi igcwele eZimbabwe kuyenziwe iparty yabantu A1 entsha iqale phansi engela konke inxabanxusa isizibonana. Kona manje umthokazi uwaqala i-political party yake about ukuthi ulwela abantu bamathebeleni. Asengaka ama-party la sesitwalwe emathebeleni njengayo. Ahlukana ngale nto ukuthi umfoni mayethenza amatamatisi lapha la usiyathenza amatamatisi eceleni kwakhe. Iyathathelana ama-customer musi. Lonke ngeke libe rich ngoba liyathathelana ama-customer. So kuyafana ngilo ama-party yakho ngoba lo kuyiwise phansi lapho. Angeke ulunge ngoba ucela ukuthathelana thina ama-customer. Kuyalungiselana i-political iyazi nabantu abaphathi namaningi leke lancane. Laba bantu ezibambe bona ngicebeza zama ukuthi i-political A1 yabo bephume kolo lokugcwaliswa yiZimbabwe. Kuthi imali siyaba yi-20 libangisana into eyi-1. Lonke lethu labantu 10, 10, 10, 20 lidla kwisilasi futheki izwe lonke lele. Ngambona ukuthi abantu bakithi eZimbabwe ufabe ezidiyela iphati yabo yi-1 bephume kuloku dodo okugcweleyo. Ngizayifananisa futhi lenta. Angeke nithenze amatamati la usuzothenza amatamati eceleni kwayo. Ama-customer nangokuthathi nithelelwa abantu abayi-10 ngelanga. Kuthi senza thenelwa yi-5 lo la uthele 5. Zona ibhekise no-PP yalihle. Phela kulandela iyilungisa lapha liyamosha kuphela.
Masakazi le-Studio 7 linjani? labalaleli beStudio 7 okhulumayo ngofuya bengithanda ukuthi bengidlulisele umlayezo kusizo sakithi sakomthwakazi inxusa kakhulu intsha abasakhulayo ukuthi beze kuzobe kunemfundiso yentsha enkayi endaweni yasebhuwe egwesenti kuzobe kunemfundiso yabasakhulayo maqondana lezamasiko bevunule beze bevunulile okosiko sisungula uhlelo olugqugquzela intsha ukuthi yazi amasikayo ngiyabonga
Salbonani, Salbonani, Basabas Bas to Tio, Navalal Bas to Tio. Ye, I Siabong, Siabong, Calipan, La Piana, Ye, Kulumoya, King Kulumoya, King Serakur. Got in the Swiss by Smanga, Guti, my Kunu Abandrasis in the Veleni tribalism, my Kunu Abandrasis Shonen and Azuti, Kuti, Irai go. Stella please basihloni Stella please basihloni ngomoni kamtswa nguke wakhuluma into efana naleyo kodwa ngoba yena ngoshoneni akusi tribalism hayi siyabonga siyabonga indoda emadodeni abantu abakwazi ukukhuluma akufana labo baba lapho baba lapho olaba ubaba lo wasecholojo lo ubaba osecholojo lo thanda ukukhuluma kakhulu ngezana ukukhulumela izana sazi ukuthi mhlambe sikhulumele sezana ekhuluma ngakho azasithengisa sazi ukuthi bamthembisene noma bamnikezana into ezuthi thengisa abantu besintwini noma noma into wrong and we won't write. Sazu tums alone, Johnny Law. Was ten sir. Ah, was ten seal, ten silva, was ten seal, you were walking a hole. Ah, was ten sir. You want to find out about Kulumita Zilkini, says Bonagala. Was born into Zinzik. Go to Ukulumi, Ukulmangani, Lingatagula, Tulu Zagala. Ah, Loba lost her with Silla, I got slowly Pawilila. I was ten sing to Mtal.
Igama lami u-Anaconda ngokuhlala ngihlele South Africa kodwa mina ngibuyale eZimbabwe. Into eyenzakala eZimbabwe iyangimangalisa. Baqale ngokuvala omalayisha eborder. Omalayisha yibona abathwala izinto eziya emathebheleleni abasithwalela konke ukudla, konke imaterial esakha ngakho emakhaya le. Namhlanje sebethathela amabhasi ayakubulawayo izinto. Kumgceke lokho ukuthi uhulumende wekhaya weZimbabwe ngale ulwa labantu emathebheleleni. Nawo amaNdebele at times angazi abantu bakomthokazi ukuthi banjani bazo kula nini. Uyababona be busy belandelana ne MDC. MDC kayibancedi ngalutho. Imthwakazi iyasilwela lapha nalapha. Uma kusiba ne business evulwayo, akungeke kuzokuqhasha umuntu osuka eHarare kumbe eMasvingo, bechiya abantu abalapha abahlala kobulawayo. Kodwa namhlanje abayiboni yonke lento le. Umuhadi baxothiwe, ngubani ongafebiwe lapha nakuphathi yezanu PF. Kusuka yena upresident ngokwakhe uyafeba, kubuye uvice president wakhe uyafeba. Bonke bayafeba bonke kabachiye ngoba umuhadi lindebele sokuthwa akachiye yizanu PF injalo vele amaNdebele ayazisikele ehwakweni nje ukuba ayibona lento leyo avulekile ukuba bayachiya konke isale yonibusa umuhadi uphume nini namhlanje lokho kungakabi ne-replacement yakhe kungani imthokazi mayisithi kumele ku-divide iZimbabwe into two kungani bengafuni ukuthi umthokazi izibuse kungoba bayabona ukuthi ukudla okuningi kugcwela emathebheleleni le mpumalanga kunalutho that is why besibulala nje babecabanga ukuthi sizophela sonke kodwa uNkulunkulu ngomuntu wonke abangeke beze basiqede okungapheliyo kuyahlola kuzovela kwelinye ilanga kuzovela noma kanjani okungapheliyo kuyahlola
Bekungabalaleli beStudio 7 abasithumele imbiko yabo ngeWhatsApp. Lawe mlaleli uyenelisa ukusithumela wakho umbiko kunombolo ezithi 001-202-465-0318. Singene kwezivela kwamanye amazwe. Umongameli weMalawi uMnumzana Lazarus Chakwera uthi uhulumende wakhe uzathatha amanyathelo okulungisisa uhlupho lokungaphathwa kuhle kwezisebenzi ngabaqatshi kulelo lizwe. Iziphathamandla ze-United Nations zithi zikhathazekile ngendlela uhulumende weLebanon aphethe ngayo amabhantinti abotshwe ngesikhathi etshengisela kwelinye ijele. Singene kudaba oluphathelane leMelika. Uhulumende waleli lizwe uya phambili ngokususa amabutho akhe kwele Afghanistan kulandela isinqumo sikamongameli Joe Biden esokuthi ufuna amabutho la abe sephume aphela kulelo lizwe kusiyafika mhla ka 11 ngompandula. Lolu lusuku lapho iMelika yahlaselwa khona izidlova ze-Al-Qaeda ngokutshayelela indizamtshina ezazithwele abantu ezakhiweni zedolobho le-New York ngo-2001 kwafa abantu phose inkulungwane ezintathu. IMelika yaphanga yagadla yayahlasela kwele Afghanistan lapho okwakucatshe khona umkhokheli we-Al-Qaeda u-Osama bin Laden, yena oze watholakala kwele Pakistan ngamasotsha eMelika amsusela amanqe ngo-2011. Amabutho eMelika ebencedisana lohulumende we-Afghanistan ukulwisana labahlamuki be-Taliban. Sixoxelo hlaziya ezombusazwe umnumzana Mqondobanzi Magonya.
Esikubonayo ngokukhitshwa kwamabutho aweAmerica eAfghanistan, limqotho ekuthini ukhombisa isiphetho, hatshi esempi kodwa isiphetho sokuthi iAmerica ibe khona eAfghanistan ngokusemthethweni. Kusitshengisela sobala ukuthi i-foreign policy ye-America isitshintshile. Ukhumbule ukuthi phela yiwo ama-Americans ahamba agolombimpi khona le-Afghanistan, ukuthi into ababeyilanda babeyilandani, njalo lokuthi khona ngokwakho okukhona okuyikho kwaba yisisusa sokuthi i-America iziye ngene e-Afghanistan kuyini. Mina lawe ngeke sibekwazi, ngoba uyakwazi ukuthi sizatshelwa kuthiwa indaba ka-Bin Laden ukuthi i-Al-Qaeda ibi-headquartered e-Afghanistan. Kodwa-ke siyakwazi ukuthi isikhathi sonke ofele balaba bavame ukucatsha ngemva kwezinye izizathu bona besazi ukuthi kulesi sizathu sabo abayisona esiyisona esimqoka abasigolombela impi ye-Afghanistan.
Ubona i-Afghanistan isala ililizwe elinjani alubana esephumile wonke amabutho aseMelika?
Okuseqinisweni mfoka nkomo ukuthi impilo yama-Afghans ayiphinde ifane njalo kwelizayo njengalokhu ebeyikho khona ngesikhathi kuseselama-Americans. Uma kuyukuthi ama-Americans bewiwona abengumgoqo ekuthini i-Afghanistan kube lokuthula okunaphakade, yisikhathi sokuthi-ke i-Afghanistan kube nokuthula okunaphakade. Uma kuyukuthi ama-Americans yibona akade bevimbela ukuthi kungabi lo dlame, bekuyibona akade bedala ukuthi kube lokuthula e-Afghanistan. Ekuphumeni kwama-Americans kusho ukuthi-ke umsindo ukuhlokoma lo dlame kuzakhuphuka kuye ezingeni elithile e-Afghanistan. Kodwa uma ama-Afghans wona ngokwabo bengabantu abalengqondo, bengabantu abafisa ukubona ilizwe labo lithuthuka, njalo bengabantu abazimiseleyo ukuthi behlalisane ngokuthula, ngileqinisa lokuthi bazakhumisa nomlotha, bazayithola indlela yokuthi bekhulumisane mfoka nkomo i-Afghanistan ibe lokuthula. Kodwa ngokwazi kwami lawe kusobala ukuthi bakhona akade bebona i-America ingumgoqo ekuthini benze abakufisayo, ikakhulu amabandla wona lafu uhluthuni ade kufuna uhluthuni umbuso. Nxa kuyukuthi ngamahazara kumbe ngamabhalochi abayibona ade bebona sengathi ama-Tajik abavimbele ukuthini bethole umbuso, kumbe ama-Turkmenians abavimbele ukuthi bethole umbuso, okukhona ikuthi bona ababona i-America ibingumgoqo ekuthini besondele embusweni. Ukuphuma kwe-America kudala ukuthi belolongeke emicabangweni yabo lezifisweni zabo ezokuthi besondele embusweni. Ukuthi lo mbuso bazazama ukuthi bewusondelele ngokuthula, kumbe bazazama ukuthi bewusondelele ngokulwa, akwazi mina lawe Nkomo ukuthi sikufisayo ukuthi kube lokuthula, kube lokukhulumisana umlotha, ama-Afghans ephile impilo yabo singayingeneli thina abezinye izizwe.
Umnumzana Mqondobanzi Magonya uhlaziya ezombusazwe. Ukuziphetha ezekuseni sikhangele ebezihamba phambili. IZimbabwe izamanyana lamanye amazwe ekunanzeni usuku lweWorld Press Freedom Day namuhla. Ezinye intatheli zindaba zikhala ngokuthi ziyahlukuluzwa nguhulumende kamongameli Mnangagwa. I-ZCTU ithi umbiko kahulumente othi uzakwezela izisebenzi zakhe iholo nge-45% ngenyanga ezayo uyize ngoba leso kayisiso isilinganiso esifunwa izisebenzi ukuze ziphile kuhle. Kubhubhe ababili nge-COVID-19 eZimbabwe izolo. Kwanele Mthwakazi likhumbule zikhona ezakusihlwa ngo-7:30. Asibeni sonke kweze kuseni njalo kusasa ngo-6:30. Yimi uNtungamile Nkomo.